sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izivukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ongumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu Natal.
Songazathi kulandwa isigebengu omuntu obengupresident elizweni bekumele ukuthi kube nendlela abangayidila ngayo leli cala.
Kuyaphithizela ngobulawayo kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngesikhathi ababanjwa igciwane le-coronavirus sebesedlula inkulungwane ezimbili 2,264 ngelanga.
So ngokunye lakho esicela kuhulumende ukuthi kafake kathumele amajekishini ebe maningi ngoba ama-vendors maningi.
Uhulumende ukhangelelwe kwamukela amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezimbili 2 million avela kwele China lamhlanje.
Kungabi ngabantu besemadolobheni kuphela, lemaphandleni kabafinyelelwa abantu badlajwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ngameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu Natal lapho akhangelelwe uhlala kwenyanga ezilithumi lanhlanu nxa isicelo sakhe kumthethwandaba weConstitutional Court sokuthi engavalelwa singaphumelelanga. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lezi zimota eziphelekezela umnumzana Jacob Zuma ngesikhathi ziphuma emzini wakhe eNkandla sekusiyatshaya ihola lechumi lambili izolo ebusuku esiyazinikela enkambeni yamapholisa. Ngemva kwalokho amapholisa amthethe amusa ejele ye-East Court lapho azaphika khona. Umthethwandaba we-Constitutional Court uthole uZuma elecala lokudelela ngemva kokwala kulandela isinqumo sawo sokuthi ayiphendula imibuzo phambi kwekomishini ecwayisisa ngenkohlakalo. Isikhulumeli sikamphathi ntambo ogatsha lwamapholisa unkosazana Lerato Themba uqinisekisile ukubotshwa kukamnumzana Zuma.
The police ministry can confirm that former president
umnumzane Jacob Zuma usesezandleni zabomthetho ukuze aqale ukuyapika isigwebo sakhe.
In compliance with the constitutional court judgment
umnumzana Mzwanele Manyi okhulumela inhlanganiso ye Jacob Zuma Foundation ugcizelele ukuthi umnumzana Zuma uzinikele ukuze alandele umthetho kodwa hathi ngoba ekholwa ukuthi ulecala. Ukuzinikela kwamnumzana Zuma sekumangalise abaningi njengoba ngaphambili ubethe akazukuya ejele njalo kulamakhulu abasekeli bakhe abebefunga besithi angabojwa uzachitheka igazi. Ngesikhathi umnumzana Zuma esiyazinikela bekulehlekana labantu elingatsholutho esangweni lomuzi wakhe. Isikhulumeli sebandla le-African National Congress umnumzana Pule Mabe uchaze ukuvalelwa kukamnumzana Zuma njengefu elimnyama kubandla le-ANC. Iningi lezalwane zeZimbabwe selemukele ngokudana ukuvalelwa ejele kukamnumzana Jacob Zuma. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi akavumelani lokuvalelwa kukamnumzana Zuma.
Songazathi kulandwa isigebengu omuntu obengupresident elizweni bekumele ukuthi kube nendlela abangayidila ngayo leli cala lokuthi bebone ukuthi ngwayo umsholozi engafuni ukuthi uZondo ebe nguchairman ya that commission. Bafuna ukujabulisa abantu ukuthi kubotshwe uZuma.
Umnumzana Gretman Mkwebulaye uthi yinto edanisayo kakhulu.
Kimi umbono ngathi into engekho right kakhulu ngoba uqala uZuma akabulala ngamuntu zathola ukuthi ilizwe aliselazinzo kahle. Njalo singakhohlwa ukuthi ubaba uZuma umuntu owalwela izwe. Ilizwe leSouth Africa likhulekile namhlanje njengoba nje kubona abantu bephithizela betakaboshwa. Mhlawumbe uthole ukuthi ngabantu abangaziyo or ukugcwele inzondo.
Kusenjalo imuli kamnumzana Zuma layo isiphawulile ngokuvalelwa kwakhe. enkulumeni ayethule kukhasi lakhe lezokuxhumana ku-internet ele-Twitter. Indodana kamnumzana Zuma, umnumzana Edward Zuma, obefunga egomela ethi akekho ozobopha uyise, uthe uzame konke angakwenza ukwenqabela kubotshwa kukayise, kodwa njengoba ekhethe ukuyazinikela laye usekwamukele lokho. Indodakazi yakhe uDuduzile Zuma laye wethule umbiko kwelakhe ikhasi sithi bemukela ngenhlonipho enkulu ukubotshwa lokuvalelwa kweqhawe lempi yenkululeko ngenxa yemisebenzi yalo emihle. Kusasa umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukwethula isinqumo kusicelo sikamnumzana Zuma sokuthi angavalelwa ejele. I-Constitutional Court ize ilalele isicelo sakhe sokuthi isigwebo sakhe siguqulwe mhla ka-12 Ntulikazi. Melisudo 7, Johannesburg, kwele South Africa, Nginguthuso Khumalo.
Abantu abaphila ngokuthengisa ezidaladeni, ama informal traders, bathi baphume ngobuningi ukuthi bayehlatshwa ijekiseni ye COVID-19 izolo nakuthange kobulawayo. Kodwa lolu hlelo luyandelwa osokubangele ukuthi imijovo le isilele kwezinye indawo, njalo kungasalandelwa iziqondiso zokwenqabela leli gciwane ngenxa yokuphithizela. Lokhu kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi kulabantu abangamachumi amathathu lane 34 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Abedlula inkulungwane ezimbili 2264 batholakale belegciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni lonke jikelele. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kwezinye indawo ezibalisa eCowdery Park leCity Hall kube lokuxokozela.
Ikhansili kade ifuna ama-vendors kuphela njalo abalama-license, kwezinye indawo injection kade ingasekho. So ngokunye lakho sicela kuhulumende ukuthi kafake kathumele ama-injection ebemaningi ngoba ama-vendors maningi, informal sector iningi, bebengathi baphuza, bebe slow kakhulu ekwenzeni ngoba sike safika even lawo sokulako sekusile. Abantu belayine phandle bebanengi, le social distance atingasekho, abantu sebechaya amavigoroni lawo yananzelela ukuthi sikhuluma ngesisebenzi phela esifuna ukuthi senze masinyane because they say time is money. So khona phana ukuhlala bevukele kusene ngama 6 o'clock, abanye bebesithi bafike ngabo 5-6 bebamba iline but kuzokwachaya ama 3 beloku bengakahlabi. Ngaba faka ama points ebemanengi njenge BVT esiyacela ukuthi ngawo city council faka even noma yomatende kakufakwe sibili izindawo zibe ziningi, sibili abantu behlatshwe ngokuphangisa bephinde bebuyele ezindlini zabo ngokuphangisa bevula amabhizinisi abo. Kube le chaos sibili ngoba silezindawo silama pictures kwezindawo ade sithatha khona like eCowdery Park, abantu bebeminyene kakhulu. Ngingathi nje jikelele izindawo zonke, even le town esithi sente esithi esithi hall, abantu bangkhona bebebaningi kakhulu, ama-vendors bebebaningi. And njengoba kuluhlelo lokuhlaba informal sector ama-vendors le informal traders, labanye baphakamile kuphela abangayenzi lutho, kodwa kwezindawo ngizowuthiwa kade sebevumela nje sebebahlaba. Ngoba okuqakathekileyo lapha yikuthi abantu kabahlatshwe okuzothi umkhuhlane lowo noma ubuya ungababambi ngamandla kokuthi kusigcine sesiyalala ezibhedlela.
Yiziphi ezinye njalo ingxaki elihlangana lazo ngalolu hlelo, njalo kuyini elikwenzayo ukuthi lilungise ukuhluphayo?
Abanye bebesisaba ukuthi behlaba, abanye besithi sokunzima nizahamba nyothatha i-COVID ngoba abantu baningi. So lakhathesi silokhu sixoxisana labo, abanye bayasuggesta khathesi ngikhuluma so sibhizi siku-online siyaxoxisana ukuthi singa yenza njani ukuthi izo ubunengi lobu singathi siyabavimbela. Abanye bathi ngcono sibe lama inhaler kwenza ukuthi sibe sibatshela ukuthi benganamathelani. Abanye bathi hayi sibabizeni ngezigaba, manje umuntu phela kunzima ukuthi umbize ngesigaba ukuthi hayi wena uyabuya ngesikhathi esingaki. Ngabasebenzi bantu, ngoba singakwekela kunjalo kuyayenza ukuthi le mkhuhlane amunye kade ngalayo uzayithapha khonaphana, ngoba unanzelela lokuthi khonaphana sebefuqana bezama ukuthi bengene abanye bafuqa bawisa ama mask abanye becina bengabambeneyo kungayisikho khona lokho okufunekayo ngomthetho we COVID-19 ukuthi abantu kabayenze social distance line line sinanzelele lokuthi ubhalile ethi abantu sebezangena ngezincwadi futhi edropheni ukuthi kunanzelele ukuthi umuntu usebenza nga siyacela njalo kuhulumende ukuthi hayi kasinike abantu isikhathi sokuthi bekwanise ukuthi bekhulumele labaqhathi babo ukwenzokuthi bebabhalele kuhle izincwadi ezokuthi bengene kungabi savuka mpunza nozokuthi namhlanje sokuvuka sokuthe lokhu lalokhu izinto zethu zonke kazihleleke njalo as listening president ngithemba uzasilalela esizwisise lathi kuyisicelo sokuthi njalo la ma-roadblocks ona lawa siyabonga ngoba asikaqaliswa lokuharaswa singene kuhle namhla town kodwa sithemba ukuthi vele kakusoze kube lokunye kuzasihlukuluza ngapha sisalungisa okunye
lo ngunkosazana Debra Mgasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo ikhansile yakobulawayo itshele i-Studio 7 kuthange ukuthi kuzakuba le moda zokuncedisa kulolu hlelo njalo kuhlatshwe labanye hatshi abathengisayo nje kuphela imijovo yakuqala ezinkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000. Lokhu sikudaba lunye uhulumende ukhangelelwe ukwamukela amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezimbili 2 million avela kwele China namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe likhangelane lokusilela kwamajekiseni osokubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuhlatshwa. Kuza njalo ngesikhathi igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abaningi njalo i-COVID-19 ibulala inani eliphezulu suku ngosuku. Isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi lanxa bewamukela la majekiseni uhulumende kumele aqhubeke edinga amajekiseni ngoba lawa akhona malutshwana kakhulu.
Kuzaphathisa abantu nxa kuyikuthi umuntu uyaqalisa ngamafitshane ke sesingatsho ukuthi nxa kuyi-first dose kusho ukuthi abantu abangu-2 million bazahlatshwa-ke emalangeni abuyayo. Khonkhana-ke kuyaphathisa kakhulu ukuthi abantu bazivikele ngoba siyawubona umkhuhlane lukathesa ukuthi hhayi usungumlilo othathe, umlilo wobuhanguhangu usubhahile sibili kuyesabeka kunzima abantu bayafa inani labo liyakhwela njalo labantu ababanjwalo umkhuhlane ngensuku ngensuku uyakhwela. Sibe sesithi thina i-2 million kayisozisenele sonke so siyakhuthaza futhi uhulumende ukuthi aqhubeke ngesiphangephange mhlawumbe kuvikezayo kube sokufikela inye inani futhi mhlawumbe 3 million kusiya ku-4 million. Injongo kuyikuthi wonke umuntu afinyelele ijekiseni kungabi ngabantu besemadolobheni kuphela le maphandleni kabafinyelelwe abantu bahlatshwe ngoba labo akwaziyo ukuthi umkhuhlane balawo mbekabalawo. So sikhuthaza ukuthi khathesi ke akusabalale kungene emaphandleni wonke amaphandleni akwaZimbabwe abantu kabahlatshwe lemadorobheni abantu kabahlatshwe. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi kayibuye ngobuningi ngoba i-head immunity yethu ngangaphambanisi kwakukhulunywe ngenani eliphezulu sibili mhlawumbe sokungaze kufinyelele khonapho nxa kuyikuthi uhulumente ubisa ngobuningi.
Kukhona elingakuxwayisa mhlawumbe uZulu kanye lohulumende?
Esingakutsho ukuthi bantu bakithi asiphakameni ngobuningi siyehlaba amajekiseni lawa. Kathe siyakwazi ukuthi kobulawayo kuhlatshwa kakhulu laba bantu abazisebenzayo singathi ngama-vendors. Asihambeni ke kulezo ndawo lapho kuhlatshwa khona e-City Wall, sihambeni konke kosekusile Country Park, zonke indawo zozane ezilotshiweyo phansi asisukumeni ngobuningi bethu siyehlaba. Sibe sesithi ke thina abantu sebebaningi futhi abafuna ukuyahlatshwa ngaphandle kwalaba abazisebenza ama-vendors. So uhulumende kaphangise futhi lethi imithi emaklinika wonke akobulawayo ukuze abantu bazohlatshwa ngobuningi ngoba umuntu wonke usefuna ukusukumela phezulu. Abantu bebesukumile sibili izolo lakuthange bezama ukuthi babuze ukuthi kambe nxa kuwukuthi ngilivenda ngiyawuthola yini lo muthi nxa ngasilo venda yini kuhamba njani. So sikhuthaza ukuthi uhulumende siyakubonga ukuthi ama-vendors vendors uhle wanika i-priority ngoba yibo abantu sibili abagcweleyo njengoba siyakwazi lilizwe lokuzisebenza leli. Sesikhuthaza ke futhi ukuthi kafake imithi yokuhlaba ijekiseni leyi emaklinika kakhansila lezibhedlela zikahulumente ezikhona koBulawayo. Kungami koBulawayo kuphela, kakuhambela kwezinye izigaba ukuze abantu bonke bahlatshwe.
Umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amalungiselelo okuvulwa kwezikolo aqhubeka esenziwa lanxa igciwane lecoronavirus selisidla ubhedu. Uhulumende uthi kuzasetshenziswa indlela ezimbalwa zokufunda ezibalisa ubulembu be-internet, omabonakude, imisakazo nezinye indlela ezithiyeneyo. Indaba lobulembu ele internet ele Telzim News lithi kulabantu ababili owesilisa lowesifazane abaqaleke babhubha kuzehlangalo ezijeneyo edolobheni leMaswingo. Akwaziwa ukuthi ababili laba bengaba bebulewe yini. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nivuka njani hlobo ezinhle, sanibonani sanibonani ekuseni leyi. Nginivukisa njalo hlobo ezinhle, nami ngisizalwa ndizakhona apha eZimbabwe. Okuthiwa ngupamona ngenza ngapha eMatsaudi. Nginibingelela hlobo ezinhle nonke. Angikhethanga muntu emhlabeni ngoba nami ngumuntu, ngifuna umuntu. Nami ngithanda ukubona abantu njalo nami ngiyabathanda abantu. Nami maStudio 7 ngomthandazi omuhle enhliziyweni yami ukuthi angathi lingaqhubeka. Linceda khonapho. Liyasinceda sibili kakhulu. Umsebenzi wenu muhle, siyawubonga wonke. Yikho ngandithe mina inhlamba zingatholakali ngoba ukukhuluma inhlamba sewungani uthuka ama-Studio 7 hlobo zami, thina esithanda ukukhuluma. Inhlamba mayivulwa ivulwa ngama-Studio 7 ifike endlebeni zabo, kube sekungathi kwesinye isikhathi silwa nabo. Hhayi, inhlamba makhiwa, hhayi, akusilona ikhambi lokulungisa izinkinga. Kwesinye isikhathi ungakhipha inhlamba abantu becabanga ukuthi indoda leyana njengoba ikhuluma kwesinye isikhathi singamnika esinye isihlalo esithize, kanti kukhanya ukuthi ungubhinya. Abantu besebecabanga ukuthi lwana noma singamkhetha ele nhlamba ezingaka, inhlonipho kayikho. Yikho kasiyekeleni inhlamba makhiwa, ukuze sikwazi nathi ukubekezelelana nomanye omunye ekhuluma. Noma singathini sikhuluma inhlamba bazalwane bami, noma hlobo ezinhle, akuna nhlamba eyake yaba yindlela eqondileyo. Ngiyabonga kakhulu-ke nami lapho. Hhayi, angikhulumile utholubi, ngiyalivukisa nje lami ngithi hhayi, amhlophe emhlabeni, asiphileni ngothando nangokubambana. Mina nje ma-Studio 7 sengicela umlayezo wami ukuthi njengoba ngikhala ngisemat south, akusimi ngedwa ufamona okhulumayo okhuluma ngezincwadi zolezi. Sibaningi hlobo ezinhle. Esengize ngicabanga ukuthi ngabe kuthi umlayezo wami uyafika kumama u-First Lady uXilia Mnangagwa. Kwesinye isikhathi into yezwe umama unoncedo olukhulu kakhulu bantu bakithi. Ngabe kuthiwa kuyakhetheka sibili komnye umnyaka, sike sikhethele umuntu ongumama kaphathilizwe, kanti liyehlulana. Kwaye umama ekhona ukusiphatha thina singobaba, esiphekela, sezile sonke, sifukatshele yonke into, sikhule sikhuliswa ngumama, sikhuluma ulimi olufana lolukamama. Phela umntwana wonke ukhuluma ulimi olufana lukamama wakhe. So lathi kasikhulumeni sincengeni abantu ukuthi hhayi, omama kababe zimbokodo nabo, sike sibone ukuthi kanti zingeke zichole yini ukudla okuvuthwayo. Hhayi, sibakhetheni komnye umnyaka. Angazi ngoba wena mebhawula mzukula ula gogo, yikho into eyenza ukuthi ungibuze umbuzo njalo. Ngikuzwile nawe uyazazi ukuthi ngikhuluma nabani, ngikhuluma ngobani, nawe uyazazi. Ngoko-ke hhayi, singaxabani mthengisi, kasilungise izithupha, siyaziwa ukuthi singobani, kwenzela ukuthi sikwazi ukuthola imisebenzi. Mthengisi, ngiyabonga kakhulu okhulumayo ngufamona. Angili namuntu mina, ngicela izithupha sami ukuthi ngilungiselwe kuphela nehlobo ezinhle ezinye ezifuna ezifana nami ephekayo kakhulu ogogo bantu bakamlimi ogogo balabazukulu sicela umama first lady obsilia mnangagwa afake indlebe kuyena linto angisithukani kakulanhlamba kodwa ngifisa ukuthi ugogo azosilungisela ukuthi qishe singalungelwa nathi yabonga ngokhuluma le ngofamoni abangani bani haw
ninjani muli yestudio 7 lobuholi bayo ngiphila njani engicabanga ukuthi wonke umuntu engilethemba lokuthi uphilile hayi nathi sisavika lolubhubhane lomkhuhlane lokhona engithi le muli zonke nje aziphephe izwe lonke engizathi mina ngidesimanga ikakhulu uma ngibuya ehlangothini ngapha olwasesindebeleni olokuthi alufuni kukhokhela lona ikakhulu kwezombusazwe alufuni kukhokhela lufuna ukukomenta okuyisimanga kakhulu ikakhulu esindebeleni engizathi mina lapha ya ubazwa besithi ikakhulu kuzano ubaba umnangagwa nekuyabe kungumuntu esindebeleni lembuza ngobaba umnangagwa ethi ubaba umonzora umuntu esindebeleni lo ubaba uchamisa akukaze kuthi ubaba usibanda ubaba ugawule ubaba undlofu angikaze ngizwe vele kubizwa ngaleyo ngalezo zibongo mhlambe zolimi lwesindebele ongangukuthi kanti bona abafuni labo ukubizwa ngobaba obani yini ngoba ungakhangela izanu ile more than mhlamba sithi 40 years yaba sembusweni akukaze kube lo muntu wesindebeleni okuthiwa uba yipresident ene ngeke kwaba liphupho lokho ngeke kwenzakale bazahlala bona besithi ubaba ubani kodwa akangeke umuntu wesindebeleni abe yipresident lokho ilanga lingawa lidliwe zinkukhu zilale sisuthi ngempela ungakhangela futhi ngapha ku-MDCT ngeke kube lo muntu ozaba i-leading party owasesindebeleni ukuthi bembize ngobaba ubani angeke kuzobuya kuchamisa naye ku-MDC Alliance akekho umuntu wasesindebeleni ongambona enikwa kuthiwa akaphathe owasesindebeleni angibonge muli yestudio 7 kubo bonke ubuholi ngibonge kakhulu ngiphosa intambo zelaphana kulayi nosibo khosi and then gcino sibu ngithi philani nami ngiphile bafana bami ngaphansi kobuholi bembube umajelimana laphana emajinge ngithi nisale ngokuthula
livuka njani mastudio 7 livuka njani hlokozi kenkosi hayi thina siyavuka hlokozami ngabonga nani malivuke kuhle ngenkosi uJesu Kristu ngegama layo hawu siyabonga lihlobo ezinhle zikankulunkulu bangani unkulunkulu engalisingatha libe namandla okusebenza lo msebenzi hlobo zami elawukhethelwa unkulunkulu angathi inkosi nganelusa hlobo ezinhle lapha libukiswa ngofamona njalo lokhu ekhala ngesimo sezincwadi amabhedi nezatifiketi bantu zonke zebenzo ezifunekayo lethupha besicela abantu bakithi studio 7 lisincedise lani khona ngapho sicitshe kwesinye isikhathi lina mali ngawufaka lo mbono loke lufaka lani lukhuluma emaredweni kwesinye isikhathi lathi singaba lusizo ngapha emasouth le nkinga sibili ema-opsini wethu ngikhuluma nje nkinga yakhona ema-opsini ngisiyalungisa isithupha sobiso sephepha engisiphetheyo bathi bona ngibuye nebhedi manje ayi kuthi ukuthi kuyangehlula senza phatha zolezo mvuthu zamaphepha yize noma zingasakhanyi ngatholile azadlule loke kuthiwa kufuneka isithupha le bhedi aw lisizeni ma-studio 7 ngikhulumi ngezombangazwe vele kangifaki zona vele kangivela ngizazi into zembangazwe mina nje ngifuna nje ukuncediseka khonapho ukuthi kambe singeke sincediseke yini ngomama u-Obsilia Mnangagwa ngibona ngathi umama engasinceda umama ulesisa sokulalela izinto ezikhulunywa ngabantu abakhe mama u-Obsilia Mnangagwa sicela ufake indlebe khonapho ma ungabe useduze yi-Matsouth nale ekhulumayo angikhulumeli ideula kuphela kodwa-ke i-Matsouth abaningi bayakhala lapha i-Matsouth phela elungelwayo abantu bakhuluma nge-Matsouth eyigwanda bekhohlwa ukuthi kule khezi khona la eyiphasejinyana nje lokuisehlisiye-charge
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usethembise uzulu welemelika ukuthi uhlelo lwakhe lokuphathisa imuli ngemali luqhubeka njalo ngenyanga ezayo. UBiden ukhulume lokhu izolo lapho esethulela izakhamizi zedolobho le-Illinois uhlelo lwakhe lokuvuselela umnotho welizwe. UBiden uthi izibhaja kumele zibhadaliswe umthelo we-tax ukwenzela ukuthi ilizwe lithole imali yokufeza inhlelo zalo. Sixoxele isalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngumbuza ukuthi ubona njani umbuso kamnumzana Biden kunyanga zoneze ezilutshwana asebuse ngazo.
Mina ngibona ngathi kwelemelika lokhu kuthula lokujikama lokuzikama okukhona lokho esakugcina ngo-Obama kuyaphinda kathisi ngo-Biden, ngoba laye ungamkhangela lokho kuthiwa ngama-poll ukuthi wenza njani umsebenzi wakhe, uphezulu kakhulu. Yikho kuyakhanya ukuthi umsebenzi wakhe wenza kuhle. Kukhona unqabe la lapha lalaphana, ikakhulu izinhlelo zakhe leza bezikhangelele ukuthi enze lokho kuthiwa i-infrastructure. Engubonayo ukuthi kungathi nje kuyaphuza kancinyane, kodwa ke kuza kwenzakala. Yikho kangaboni lapha asehluleke khona sibili ukuthi kukhanye ukuthi lapho unqunde yiluthi abe kufisa kakwenzakala. Yikho ke isikhatshana nalesi engenile ngo-November kuqala ngo-January kuze fika lezi nyanga, hayi wenze kuhle kakhulu. Even lakhona ukuhlatshwa kwabantu ukufuqile kakhulu, ngeke ngalalela ubefuna 70% kuthiwe khathesi baku 67% abantu asebehlatshiwe, kutho ukuthi ukhuthi target yakhe nge-3% ukuthi akwanise 70%.
Nxa sikhangele ezombusazwe oyemelika lapha, singathi umumo usunjani nxa siqathanisa lesikhathi laphana kubusa umnumzana Donald Trump? Kuyakhanya yini umehlo?
Nxa ubuza ngombuso weMelika uqathanisa, akuqathanise kuvele mina ngokubona kwami awungeza kuqathani. Kufalala leMpumalanga nje leNtshonalanga, lokhu esasiyikho khona ngomnyaka ophelileyo angeke ukufanise lalokhu okukhona kathesi. Okwakukhona ngomnyaka ophelileyo kwakungathi liviri lemota elibhodayo kuphela, bhode abantu bethethiswa, abantu behlukuluzwa, upresident ezibonakalisa, kusenzakala yonke linto, umhlaba lawo ungakwazi lokuthi kathi i-America vele kuyini, yayingakwazi. Kodwa kwakathesi kulokho kungene lo uBiden esebenzisa ubudala bakhe, njalo esebenzisa le experience yakhe emsebenzini, esebenzisa lokuba nguye kwakhe, kuhle kwehlisa yonke into. Kulokuthula okukhulu kakhulu mina enguzwayo phakathi kwelizwe ukuthi i-America nxa esitsho yena ulebala lakhe lokuthi America is back. Ngiyakholwa sibili ukuthi isibuyele sibili endaweni yayo. Yikho ke akuqathaniseki, mina ngokubona kwami akuqathaniseki. Lokuyana esasiyikho khona, hayi asaze sibone into enjengayona leyana thina kuthiwa.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Houston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Owayengumongameli weleSouth Africa uMnumzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu-Natal kuyaphithizela kobulawayo kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olibalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.